sokuyisika desendaba ku VOA indebele.
Alivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Ntulikazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe kwenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silongxoxo lomunye othi uke wathunjwa ngabantu abangaziwayo kobulawayo.
Abona inyawo ufuqwa ngamandla wahle wavuleka kawani, babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke ezijhiya amehlo kuphela.
Ibandla le-MDCT selikhweze isicelo kudale le-Supreme Court ukuthi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress idluliselwe phambili ngoba ingeke yenziwa ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus.
Uyelthi konke namaphoyisa abathi okungaqalwayo ayizukwenzeka leyo nto.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu 2817. Ababhubhileyo laba ngabavela ezigabeni ezithi Manicaland, Matabeleland, Mashonaland East lakwaBulawayo. Njengokutsho kwethu izolo ukuthi kulabaphathintambo bakahulumende ababili abalegcikwane le-coronavirus, igama eseliphumile ngelikamphathintambo ezokulima umnumzana Parents Shiri. UShiri ubikwa esesibhedlela kulandela ukubhubha komtshayeli wakhe ebulawa yi-COVID-19. Kodwa isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba lobulembu elezimlive.com ukuthi mpela umtshayeli kaShiri ubulewe yi-COVID-19 kodwa walandula ukuthi uShiri ulalo leli gcikwane esithi uthethe nje amanyathelo okusuka emphakathini ukuze abe lesiqiniseko sokuthi kalalo leli gcikwane. Igama lomunye umphathintambo lokhu lingakaveli. Kodwa sizaqhubeka sixwayisisa. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silengxoxo lomunye othi wayethunjiwe ngabaziwayo kobulawayo. Abanye ababikwa bethunjiwe ezindlini zabo kuthi abanye retake the whole thing. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu elizweni jikelele bathi baqhubeka bethunjwa. Abanye babikwa bethunjiwe ezindlini zabo, bahanjiswa kwezinye indawo ezingazwakaliyo, batshaywa kabuhlungu. Kuthi abanye bacashile njalo abanye njalo badingwa ngamapholisa. Kunjalo nje usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Takunda Madzana othi ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngembhobho ngolwesine bamusa endaweni angayaziyo eledamu lamanzi.
Bengilele endlini phakathi kobusuku ngathi around 2 o'clock tele ukuthi khona ngizavala umnyawo sengikhiya sengilala. Unyawo ungakavali ngingakawuvali ngabona unyawo ufuqwa ngamandla wahle wavuleka kawani, babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke ezijhiya amehlo kuphela, bebele umbhobho bonke bengu-4. Bathe bengena vele bahle bathi thula umsindo, omunye wahle wambamba ngentamo, babe bengifuqa bengifuqela phandle, babe bengidonsa abangu-2 yibo abantonzileyo abanye abangu-2 babesala endlini besetsha indlu labana abangu-2 bahle banithatha bayingenisa emotini babemfaka phakathi babelimfuqa ikhanda phansi ukuthi ngaphansi ukuthi ngabona ukuthi imoto ayibisiyanga imoto engathi maybe yahamba for around 25 minutes to 30 minutes bese ngiyizwa isihamba like ku-dusty road ngabe ngisizwa babeqala ukumbuza but kulungani kuseganyeni vele kulungasela light or anything babeqala ukumbuza imibuzo eminingi-ningi yikho lapho kwaqala khona ukuthotshwa ngoba isikhathi sonke bihamba imoto ihamba bebengakhulumi bona ngokwabo wodwa bebengakhulumi into kade bengibuza zona bezingani zibe something to do with iindaba zokutshengisela okumele kube khona mhlaka 31 bambuza into eziningi then babebegcina sebengikhiphe emotheni into engiphuma phandle yikho lapho ngabona khona ukuthi kwakule damu babe bengihambisa edami layana lakho babe bekuyekela phambili bengithotsha laphana edamini bengifaka emanzini besenza yonke into bese kubuhlungu kakhulu yimi ngapho sekuhlangene nomqando ngoba kube sigodola was around 2 ngiphumile phandle umnye wabe engiqhubela ishethu kuphela uma bawesinabesisino sokumele ugijima ungadalazi vele emuva ngadalazi siyakudubula
wena waphendula wathini njalo umbono wakho ngalokhu kutshengisela uthi kuyini
ku-constitution yezimbabwe isisekelo sombuso sika-2013 wonke umuntu wanikwa ilungelo lokuthi atshengisele ma kukhona angakubona kuhamba kahle yikho engizakuyenza ngaleli langa and ngizakuyenza ngikhululekile ngoba akusochala
abantu okuyibo abakuthumbayo ubona ingani uyabakhumbula yini ukuthi ungabaqamba
kungani bonke balemzimba engani phakathi laphakathi but akusuko bantu ukuthi ngababona emini ngakwanisa ukuthi ngibaqambe ukuthi yokona laba ngoba ubuso babo bubuvaliwe khona laba bengufubi bekhuluma isishona akula lo yedwa owayekhuluma isindebele wonke bekhuluma isishona isishona esingisile ukuthi abantu laba ngabantu abesishona lokwenza kwabo ucabanga kwami mina ngokuthi ngokwabantu abalesamfumo i-military training
uyelatshwa yini udaba lolu lwabikwa emapholisi
kodwa angikakwanisi ukuthi ngithole udokotela ngesizathu sokuthi izolo bengifuna ukuthi ngihambe udokotela but bagcina sebesithi babefuna incwadi iyabe ivele emapholiseni kunjalo kube nzima kakhulu ukuthi ngihambe emapholiseni ngoba lokhu kungakayenzakali ngake ngabizwa ngamapholisa emagwegwe abepeace bengibuza imibuzo iphose efanana nembuzo kade ngiyibuzwa abantu bona laba abandibike isikhathi abantu laba bengithole bebelokhu bengitshela ukuthi yonke information eyizabe ngiyithola mayelana nge-demonstration ezabakhona mhlaka-31 thola anything kuyabe kumele ngihambe ngiyotshela amapholisa njalo akumelanga ngihambe futhi emapholiseni ngisiya-reporter ngoba yonke into engizayikhuluma vele bona babe bekwazi ngoba basebenza bonke la mapholisa
lo-ke ngumnumzana Dakunda Matsana isiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lona selisole ukuthunjwa kwamalunga alo ngamapholisa lisithi yikuwahlukuluza okusobala isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga amalunga ebandla leli agoqela umsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Job Sikhala untungameli Nkomo we-Studio 7 ucocele esikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Uyaphosisa kalaqiniso uma sithi thina yithesi organizer abantu ukuthi sibe lodlame njalo khathesi kulamalunga ethu angisebenzeni owadingayo kuhlanganisa u-vice chairman uSikhala esithi bayaqoqa udlame njalo bayabafuna bayabadinga bafuna ukukhuluma labo kodwa ke siyakwazi ufuna ukubavalela entongolo entolongeni lapho kulabantu abagula nge-COVID ngoba siyakubona ukuthi into abazenzayo suka 3 months ago bahlukuluza wonke umuntu abambona kungani ukhuluma iqiniso sinjenje lathi sonke eZimbabwe kunapha siyathuselwa bathembe amasotsha lamapholisa kuliqiniso leli lizwe selaguquka lalibuswa ngamapholisa esithi police state selaguquka noma ugraduate akhathe seliyi-military state i-military state kutshengisa ukuthi ngamasotsha asebusa
Isikhulumeli sezano umnomzana Patrick Chinamasa yena simuzwe esithi abasekeli bebandla lakhe kumele balwisane labasekeli benu alubana bethe bangena esitaladeni betshengisela. Lithini ngalokho?
Amazwi kaChinamasa kawesethusi njalo sivele sikujayele ukuthi izano ibusa ngodlame. Izanu ayilandeli umthetho welizwe esithi constitution. Izanu lokho yaqaliswayo ngezikhathi sikasithole ngo-1963 endlini kaNkala abazange ngelanga ngitshe lodwa ukulandela imithetho yelizwe. Yikho ke kungadida abantu abaningi ukuthi uChinamasa oligqwetha ongakhuluma hlophe ethi uzabulala abantu bangademonstrate lokhu ukuthi uzachaya abantu, hayi ukhombisa hlophe lokuthengisa hlophe ukuthi babona abantu bangademonstrate abazababulala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe selikhweze amaphepha emthethwandaba we-Supreme Court akucela ukuthi lingaqhubi umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress inyanga le ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umthethwandaba lo yiwo owawunqume ukuba uMakhuphe kumele abize iCongress kungakadluli umhlaka 31 Ntulikazi ukuze bakhethe inkokheli entsha ngoba umnumzana Nelson Chamisa wangena esihlalweni esathiwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngaphandle komthetho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phugeni.
Saba matasa-tasa sanitshela ukuthi senzani. Sabhalela kwaba-health, sabhalela namaphoyisa siwazisa ngomcimbi wethu lo mkhulu kangaka. U-health konke namaphoyisa bathoka ungaqalwayo, ayizukwenzeka leyo nto. Hayi, sase sithi funa sibatshelanga ukuthi si very responsible thina. Indlela esizoyenza ngakhona lento asizukuyenza nje budedengu bese kulimala abantu nge-COVID. Sababhala sibatshela ukuthi sizoyidecentralize lento yenzakale kuma provinces nama districts. Abantu bazongena ngabo number 45 akula abantu abazodlula 45 ayala still amaphoyisa ato okungaqalwayo and bayasisebisa ukuthi singaphindi sisike sicabange nje ukuthi singayenza lento. Sithe sakubona lokho umongameli welizwe ubaba u-Emmerson Mnangagwa wasesithi yena ngolwesibili lolana oludlulile wasethi yena akasavumela abantu ukuthi bahlangane ngezepolitiki. Hayi, wasekacacakithi ukuthi ha akho nto esingayenza ikugijima ke sisiye enkantolo manje sisithi sicela isibonise ukuthi senze kanjani. Siyafisa ukuthi senze lokho ethe sikwenze kodwa nanku-ke umthetho welizwe nangu lesifo esifikileyo siyasibona.
UChamisa lathi lina selamxotsha kubandla lenu njenge-MDCT kodwa lapha limfakile njengomunye wama-respondents. Likwenze ngaliphi?
Ngiyabonga msakazi ngombuzo wakho omuhle. Akuhlangene lokuthi waxotsha noma akaxotsha. Uzokhumbula ukuthi i-judgment ibiyi-judgment ekadinikwa thina e-affecta ubaba uChamisa. Ngaphandle kwayena leyana i-judgment, ngabe ubaba uChamisa ulokhu engu-president manje. So asikwazi ke ukuthi mase sicela ukuthi i-judgment le kube notshintsho olwenzakala kuyo ebesengasabizwa la ubaba uChamisa ukuthi abe novu lakhe ukuthi atsho ukuthi kanti manje angithi yabona. So akuhlangene nokuthi ulilunga noma isolulunga kodwa kuhlangene nokuthi i-judgment le ibimthinta naye. So kuhle ukuthi mangabe sesicela ukuthi ayitshintshwe le judgment afake naye owakhe umbono.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Sihambe i-application le siyenze ngalokho abakubiza bethi agent chamber application. So kumele nje isheshwe ibhekwe kodwa uzonanzelela ukuthi ubaba uChamisa no baba u Elias wakani wetu laba na ngama responded laba ne interest ukuthi into le yenzakala so sibakhophile nabo sabafaka
umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sebandla le MDCT ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga lasendaweni zokwamukela imali ezivela phandle kwelizwe ezinjengabo Western Union osekubangele ukuba zitshone zilayinile ziminyene ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuguqule impilo zabantu ngoba ukungena nje enzikini yedolobho sokunzima kakhulu. Umnumzana Effort Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ukutshona endwendweni abantu beminyene kuzadala ingozi enkulu kwezempila kahle.
Kulula kakhulu eziqumbini zona leziyana ukuthi bathelelane igciwane le-corona. Ngakho ke isimo lesi siyingozi okwedlula lokho kade kuyikho khona.
Unkosikazi Melissa Sithole esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi sesehluleka ukuthi enze ezinye izinto ngokutshona efolele imali ebhanga.
Khathesi kuthiwa sihlale ezindlini. Siyahlala njani singena okokudla. Ngezinye indlela into esiyilanda emabhenki umkhuhlane ngoba imali asiyitholi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu ohlala emzini weCountry Park uthi iholo alisabambeki esandleni ngokuswelakala kwemali ebhanga.
Yavukela ebhenki ekuseni tshona umile akula mali oyayithola. Azaze bekutshela ukuthi sesivala abantu bathole nzima somalayini amancane la.
Umnumzana Leonard Moyo esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi isikhathi abafike ngaso akutshengisi ukuthi imali bazayithola.
Fike lapha kuphela ikhefiyu lokho esimile emalayinini. Abanye abantu abalapha bonke ngihamba bukhangela abaningi. Siyabuzana abavele emakhaya abantu bagadile izimoto zona ezidurayo babuye emabhenki la amabhenki lapha imali kakula yabo. So asisakwazi ukuthi kwenziwe njani exactly. Khona ngendlela abantu abagcwele ngayo emabhenki la akusela social distance esingakhuluma ngayo.
Isisebenzi sebhanga elikhulu ele Reserve Bank kobulawayo sithe ukusilela kwemali lokho kubangelwa ukungahambi kuhle kwendizamtshina. Uthe indawo ezifana le Western Union azithathi imali ebhanga le Reserve Bank kodwa bayazilethela imali yabo ivela phandle kwelizwe. Ukusilela kwemali ethunyelwe uzulu izihlobo eziphandle kwelizwe kukhona le mabhanga afana le ZB Bank kanye le CBZ. Ngenxa yeziqondiso ze lockdown ezokumisa uhamba-hamba ngehola lesithupha ntambama kusiya kuhola lesithupha ekuseni amabhanga avala ngehola lesibili emini. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abanatha utshwala ngabanye ababangela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngalokhu leli phephandaba liyabuza ukuthi utshwala lumiswe ukuthengiswa na. Iphephandaba le-Herald lithi umanisipala weHarare wathengisela izigodlo zabameli bamanye amazwe izitanda zokwakha izindlu ngudlu. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Bonani balandeli bakwaStudio 7 nabasakazi bakwaStudio 7 nabahle. Ukutshengisela ngolwesihlanu kulilungelo labantu elikumthethosisekelo waseZimbabwe. Amapolisa lamaxhosa lohulumende bangaze bavika bazimba abantu kuyikwephula umthetho kuyibu-dictatorship lobo obabusenziwa ngomgaba kuye kube notshintsho.
Okokuqala nje injani msakazi? Hayi mina mphilile. Hayi mina ukutshengisela ngibona kungenzi msakazi ngokuthi umkhuhlane lo wandile ngokuthi nxa litshengiselwa umkhuhlane yandela izweni njalo ilizwe leta kalilamali. So ukutshengisela ngibona ukuthi hayi abantu ngabeme sibi ngokuthi umkhuhlane uyabulala. Uyabulala sibeme ngokutshengiseka kalokhu umkhuhlane uzule lo. Hayi mina ngibona ukuthi ayisela kungalunganga umsakazi wami. Hayi ngibengelela lonke abasakazi kanye labalaleli ngithi hayi kutshengisela kulunganga abalaleli ukuthi umkhuhlane uyabulala. Okukhulumayo umgcini izandla kathesi ngise Francis Town kodwa ngizalela uPane emzola. Hayi ngiyabonga.
Balaleli bakaS7 ngibuhlungu kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID eBulawayo. Usukhona ukhona kakhulu lapha eBulawayo bakithi amanzi njalo eBulawayo kwahlala isikhathi abantu bengakathezwa. So vele abantu ngobuningi vele bayagula. Akuzange kufike ukuthi abantu batheze. Ngingakhangela ama-lockdown njengabombundane labo omthuzini. Ngale minyaka ye-10 years bengala manzi labana abantu. Kuthiwa aqinise ungabona balala ezikotho bayakothoza no-social distance. Mamaki so ndetuzwe lokuhlanganana amalokuthandiyana bakithi lapha nizalele i-COVID izalele sibili ngabe bayaquma sibili njalo kwekuzileyo bancede ukuthi bake bazame ukuthi baye batesta banabana babantu bamalokuthandanana njengabomfundini ngoba ngikhuluma nje basezipotho kathesi ebusuku akula mamaski akula social distance abala manzi labana abantu akula matoilet abanye bahambele egangeni kunzima sibili uBulawayo hayi i-COVID izaqeda.
Lifuka njani bakamthwakazi? Hayi thina siyavuka ngakuyavuma sizatshengisela kodwa vele ungazitshengisele babulala amasosha. Antsho bona basuthi baseduze phela lo president kodwa thina abantu kodwa ngashiwa kuyavezwa esiphila ngakho ngapha ngakalisa wokuthandi izihlobo zami ngoba siphila kanzima uyadla amahlamvu ombhida njengomvundla shuwa bakithi sithwele nzima eZimbabwe sithwele nzima zihlobo zami ngalo Jehova uyangenela singabanjwa yiwumkhuhlane we-corona lo abantu baphongukubotshwa abantu baphongukutshaywa shuwa kulobunzima eZimbabwe bakithi ake lingenele lina bakwanya abamanye amazwe bakithi lisikhulule sithwele nzima abantwana vele sebephenduke babazinyamazana bangazi bapase akula lapha abasebenza khona shuwa manje sithini bakithi ake lisincedise bakithi le ndlala izasibulala njengathi ogogo siyakufa shuwa sizakufa lizezwa kuthiwa sibulewe yindlala babe besithi i-corona abantu ebabulalayo kathi yindlala.
Salibonani impela abantu bakastudio 7 likhuluma lojosfati lapha okhulumayo. Ngike ngikhale ngani bantu bakastudio 7 thina siyasenda ama-messages ethu impela lathi sibeke uvo lwethu kaliwabali kodwa liyavula ayakhombisa ukuthi avuliwe aliwabali lokhu libana abantu ababodwa. Hhayi siyacela-ke lami ngicela mpela imeseji yami leliyibali isikhalo sami esikhulu eZimbabwe la igciwane elikhulu kunawo wonke amagciwane yizanu alikho igciwane ledlula izanu izanu yili igciwane lifanele ukukhitshwa bese sikhipha-ke ne-coronavirus so ngomhla ka-1 lo umele mpela sibona ukuthi igciwane leli elikhulu eliyizanu siyalikhipha abantu sike sizamele ukuthi mhlawumbe kungaba ngcono lo mlungu lo kuthi uyelwa mpela siyamfuna abantu siyamfuna kakhulu lo mlungu uyazi usephuzile kakhulu mpela lo khetho seliphuzile sifuna ukuvotela umlungu sesikhathi labantu abamnyama bale-corruption kwayona ama-MDC lawa liyababona nabo bayehlukana bayahlangana bayehlukana asisazi ngempela ukuthi kahle kahle bajahe zona izikhundla lezi labo bangangena embusweni bafana nezanu siyacela mpela umlungu lo mpela abekhona siyamfuna simvotele cela libala imeseji yambantu bakastudio 7 ngiyabe ngiyilalele kusasa ekuseni ngosisi uma ningayibalaanike mpela selimgibimi umyeke nezanu ngiyabonga
mthokazi omuhle lina abakhulu ya ikorona ikhona hlobo zami ikhona lokhu sokukhona ngiyibona bona abantu abafuhla bona babalekayo yeyi yibo basenzayo thina besizithulele khona befuhla besuka emazweni akathana befuhla bevuthi mngcele lapha basithelela le nto kodwa-ke hhayi asizivikeleni ukumemetheka lokhu kwe-COVID landele nje iziqondo zonzo ezijolo mina kakhulu kuyamisayidi khona ukuhlala katshana nabantu angithandi lokuhambahamba emphakathini lokufaka nje isayeke sami nxa ngisiya emphakathini isikhathi esinenze ngisibhedela ngedwa ngemuli yami ekhaya hhayi ukuhambahamba kangikuthandi lawe zivikela ngokufaka isayeke sini xa ubona ngana uzwa kuhle ungahambi phakathi kwabantu siyakucelana madoda hhayi singafihli futhi bona ababuya befuhla kangele ukuthi izibalo zikhula njani shwane insuku zonke yimuve engwenye edaluka
salibonani basakazi westudio 7 ubaba lokade kuphikisa ukuthi abantu abanika ukudla-ke ezombangazwe liqiniso lapha ebhinga mina ngiyakwazi kuyenzakala ama-councillors vela kola councillors osebenza kulokho kokudla okunika ukudla kwakhulunywa ku-gh kumeeting ye-full council ebhinga wakhuluma ukuthi ama-councillors be-secular yabo bathi bona ngabalanda babe-secular lokho kokuthi sidependa nge-district ukuthi i-district yangkhona yona eyabe icabanga ukwenza njani ngokwezanu p f kwabo thina vele singama-councillors vele kumbe kumasobhuku abasebenzi kula bantu abafakwayo bangamasobhuku bangama-shadow councillors bafakwe ezanu p f okuthi bayanikana ukudla kubhalwa ibabayenza ama-registers angikhona lalaba abe-social welfare omlungu wethu department ebhinga ngapha
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Owake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha oza kuba umsekeli wakhe phambilini kokhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala kungela kukhankasa okwandise kwenziwa ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni.
Akula sibili lokhana ukukhankasa eziwujayeleyo ukuthi kubonakale ama-candidates esima phambi kwabantu abaningi. Uke wakuzama lapho umongameli omkhulu Trump wenza ngibona ngathi kube kubili lapha enza khona. Kodwa kukwenza kwakhe khona lokhana kwatshengisela ukuthi kumemethekisa umkhuhlane wona lo ukuthi abantu bayahamba babe baningi bezama ukuya bangumsindo khona ngale bemqakezela. Sebesuka lapho amaviki amabili alandelayo sebegula abantu laba. So kukhanya ngathi hhayi akusoze kwenzakale. Njalo mbona ngathi engxenye nxa engazange edlulisele phambili ukhetho yena umongameli kutsho ukuthi kuzakhethwa kuhle ngoba okunye embona ngathi kulungile ukuthi abantu bangahlangani labo president labo bangachayani yikuthi bekuzaba khona ukuthethisana okukhulu phakathi kwabo bobabili ngoba ilizwe leli lehlukene kakhulu li-divided kakhulu. Yikho-ke nxa bengahlangani kungasoze kube le mihlangano leyana emkhulu leyana kusetshenziswa khonoko kusetshenziswayo imedia le-social media. Ngibona ngathi kuyabe kulungile kakhulu
konke okuphuma emaphephandabeni lasemisakazweni kukhomba ukubana umongameli Donald Trump enganqotshwa ngumnumzana Joe Biden. Ubona kungaba njalo na?
Ya uqinisile kukhanya ngathi kunjalo. Amaphephandaba lalokho esikubiza ngokuthi ngama-polls atshengisa sibili ukuthi uyakhokhela uBiden. Ke ngakhangela kulo umsakazo wama-Republicans lo kuthiwa yi-Fox 4 lapha. Labo bayakukhupha bakubeke laphana ukuthi uBiden uyakhokhela. Ngibona ngathi nxa kungela lutho olunye oluzakwenzakala ikuthi izinto zalapha kuyenzakala uluntu ungathi ubona ngathi kuqondile ku-straight kunje kuvuke kusasa sokuthi epithi sekungokunye ngoba embona ngathi kuyamdlisa kakhulu umongameli Trump ikuthi izinto zonke azizamayo ukuthi khona azame lokhu azame lokhuyana azame lokhu azame lokhuyana ukuthi kubuyele esigabeni sokuthi kubuyele ku-2016 akwenzakali. Kukhanya ngalo kwizinto wakhona konke kuyamhlanekela ngoba khonokho ukuthi ama-business la avule 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 masinyane vulani 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 sokubulala abantu khathesi kuyamhlanekela. Khathesi uchuchisa ukuvulwa kwezikolo ukuthi vulani 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 kungavulwa kuhlale engxenye i-2 weeks kumbe inyanga eyodwa abantwana baqasa ukuthi finish mboya ngathi lapho kuzasho kumtshaye kumthokothise kumqedithu
umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe sihlala edolobheni leTexas ngapha kwele Melika. Sengakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 izolo ngesikhathi nani labalegcikwane leli seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa ezindlini zabo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.